izinzathu zabe ziziningi but ngizakhuluma mina ngezami izizathu engizaziyo. Nxa ngikhangele even kusisekelo sombuso, ukukholwa kuyehlukene, omunye lomunye akholwa ngalokho, omunye akholwe ngalokho, omunye akholwa ngalokho. Sivumelene sibhale isisekelo sombuso ukuthi ukukholwa komuntu eZimbabwe, umntwana weZimbabwe nxa ezizwa yena ifuna ukuthi alandele lolu kholo kukuye and kuyavunyelwa ngokusemthethweni. Ngabona lapho kuqala kuqakathekile ukuthi ngijoyine lelo kholo engihamba kilo, lelo prophetic olule-healing olule-delivery. Lami ngabona ukuthi lami ngiyayifuna leyo healing, lami ngiyayifuna leyo prophecy, lami ngiyayifuna leyo delivery. Just like everybody else.
Wonke khonokho okuqambayo akukho yini kumabandla lawana abantu abakhula bewazi kudala, afanana labolandano UCCSA, afana lamasabatha, afana lamaroma.
La amanye ama-church lawa akula ukuthi siyawasola. Khonapho lapho engihamba khona, lapho engithi ngiyathola i-prophecy, ngiyathola i-deliverance, ngiyathola i-healing, nina ngizele Methodist. Xa ngikhona khonapho ngiyahlangana leyo Methodist. OweRoma ukhona khonapho, owe-Dutch Reformed ukhona khonapho, bonke babe bekhona besabatheni, abanye babe bekhona. But kulesikhathi lapho abazizwa labo ukuthi wothi ngihambe lami ngiyekuzwa le prophetic healing and deliver. Izikhathi ziyachiyana, indlela ezenziwa izinto ziyachiyana, kufanana nje lezigqoko. Ngeke ubulokho phela sigqoke isigqoko sa-1960, zanti uyashintsha le fashion ukuhamba uhamba. So ukukholwa lokwenzakala kwezinto kwehlukene. Nawufuna usulandele okubonayo ukuthi lokhu wothi ngilandele
la kuyakusebenzela.
Ye, umuntu nxa ukholwa, which means what you believe is what you are going to do, yikho okuzayenzakala ngoba wena ungakholwa ngakho. Ngingakholwa ngokuthi mina lapho engikhona ngiyakholwa, ngizwa ngikhudumala, kuyangihambela. Ye, khonokho engabe ngikulandile ngizakuthola ngoba ngiyakholwa, I believe in that.
Kulabanye abaprofethi okuthiwa bayavusa abantu abafileyo, kulabanye okuthiwa bayenza abangahambiyo behambe, lakho konke nje. Ngokwakho usowakwakubona okunje njalo uyakukhola ukuthi kuyenzakala kuhle kungela kuqilibezela?
Ukuthi ngithi mina kuyaqilibezelwa kumbe kaqilibezeli kutho lokhu sokungaphezu kwamandla ami. Mina ngithenza kukhuluma ngezimele. Njengoba sibanda, njengodokhasi sibanda, mina nxa ngingena ethethi laphana ngiyabe ngisiyokhuluma nonkulunkulu wami, and nxa ngikhuluma nonkulunkulu wami ngiyabe ngikhona ngokuthi angenzela zona ngesikhathi sonesi. Ukuthi kuvuswe lo odifile, hhayi kungaphezu kwamandla ami, ngoba mina kuthe nxa kwayenzakala kimi angaze kwenzakhona, so ngike ngifakaze into engingayazi.